Kuizika disenda baku VOA Ndebele.
Ngiyaxolisa sobo bengiseka lapha uwande izolo ukhohle ibizwe lami namhla ukhohle ibizwe lami futhi angazi ukuthi uhamba njani umdalami lapha kodwa ke lingaba livuka njani olamukela emweni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 18 kumpandula 2019 nguntungameli Nkomo endabeni zekuseni namuhla
yakudingakala ukuthi ukuhlaliseka kwabantu kube into eqakathekileyo. Isisekelo sombuso siyinto evikela abantu ukuthi kungabi labantu abaqatshayo.
Inhlanganiso zokholo lwesiKristu zichothoza uhulumende phezu kokuthunjwa kukadokotela Magombeyi lokwephulwa kwamalungelo.
Let me reassure the public and any interested persons that members of the security forces are doing everything possible to get to the bottom of the matter.
Lanxa uhulumende ekulandula ukuthi uMagombeyi uthunjwe nguye uthi uphakathi kokumdinga. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso zokholo lesiKristu sezichothoze uhulumende phezu kokwephulwa kwamalungelo oluntu zisithi kuyaqhela eZimbabwe okugoqela ukuthunjwa komholi wabodokotela umnumzana Peter Magombeyi. Embikweni ziwethule le umongameli Mnangagwa izolo inhlanganiso ezigoqela iZimbabwe Council of Churches, iZimbabwe Catholic Bishops Conference lezinye zithe zikhathazekile kakhulu ngochuku uhulumende aphatha ngalo abaphikisana laye. Inhlanganiso lezi zithi kulabantu abangamachumi amabili asebethunjiwe lonyaka. Kodwa zithi okumangalisayo ukuthi akekho osebotshiwe. Sixoxelwa umfundisi Useni Spanda.
Kuyinto esikhathazayo kakhulu ngenxa yokuthi kuyadingakala ukuthi ukuhlaliseka kwabantu lokuvikelwa kwabo kube yinto eqakathekileyo. Njalo siyakwazi ukuthi isisekelo sombuso siyinto evikela abantu ukuthi bekhangelwe kuhle kungabi labantu abacatshayo. Njalo ke sizwile nayo uhulumende ephuma ngengatsha zakhe ezehlukeneyo esithi le yinto okumele ikhangelisiswe. So kutho ukuthi lathi yinto njengababantu esihluphayo ukuthi nxa abantu besebenza kumbe ngodokotela kumbe ngabafundisi kumbe abehlukeneyo kumele bethole ukufikelwa nguhulumende befikele zingatsha zikahulumende njalo ezikhangele ukuhlala kuse kwabantu.
Yena uhulumende kungani ekijimela ukuthi kulesandla semfene lapha esizama ukum gcona esizama ukumveza njengohulumende omubi ebantwini?
Hayi, asikwazi indaba esitsho njalo, kodwa into eqakathekileyo yikuthi izizala zonke zeZimbabwe kumele ukuthi yena uhulumende azikhangele njalo azivikele. Yikho konokho okuqakathekileyo. Njalo isisekelo sombuso siyakhuluma mgceke ukuthi kule ngatsha ezithile zikahulumende sihlanganisa amapholisa, sihlanganisa abanjalo ukuthi kumele bakhangele ukuthi wonke umuntu uvikelekile, akula muntu osale sesaba ukuthi uzacatshe.
Likhulume ngokuthunjwa kwabanye esikhathini esedluleyo lokwephulwa kwamalungelo elithi kuyaqhubeka. Likhathazeke kangakanani ngalolu daba?
Ama-bishops ethu akhiphele umbiko labo kubakhathaza. Lathi njalo siyakhuluma sikhathazeka ngoba baningi iindaba eziningi esokusizizo esihambelana lakhonokho ukuthi kulabantu abahlukuzekileyo, kulabantu abacatshileyo ngapha langale. Ngakho kuyinto esikhathazayo kakhulu ukuthi kumele ukuthi uhulumende akuthathe kube yinto emqoka ukuthi kungaphindi kwenzakale komunye umuntu.
Abanye bathi uMagombeyi ulakho ukunyamalala kokuphela njengomnumzana itaidza mara. Lina njenga makolo, lingaba seli figile kulelo zinga lokwe savela konoko lani.
Aitina besoku standards, standards eduguti abonaga. Njalo sile tembe loguti uzobonaga.
Kuhino nga kusho kuhulumende.
Ndiyafuna ukukhuthaza ukuthi izalwane zeZimbabwe kumele zizwe zivikelekile njalo uhulumende aqhubekele phambili ehlolisise ukuthi kungabe kusukela ngaphi lindawo.
Lo mfundisi usenisipanda. Inhlanganiso ezimela izisebenzi lazo zithi zithukuthele ngodaba lokuthunjwa kukadokotela Magombeyi njalo zithi uhulumende kumele amdinge amphendukise emolini yakhe engophilayo. Inhlanganiso lezi zigoqela emela izisebenzi zamabhanga, iZimbabwe Banks and Allied Workers Union, le Medical and Dental Practitioners Council of Zimbabwe. Odokotela bona babambane lomdeni kaMagombeyi emthandazweni oqhutshelwe eHarare Hospital izolo. Lanxa kunakanelwa ukuthi uDokotela Magombeyi uthunjwe nguhulumende, umphathintambo obona ngokuvikelwa kwelizwe uMnumzana Owen Ncube utshele intatheli zindaba izolo ukuthi lawa ngamanga. Kodwa uNcube uthi uhulumende uphakathi kokuphenya lolu daba.
As Minister of State for National Security, I have since directed members of the security forces to launch full-scale investigation into this matter. I am cognizant of the fact that such reports usually come ahead of major international conferences.
Njengomphathintambo obona ngokuvikelwa kwelizwe, sengilaye ingatsha zomvikela ukuthi ziphenye lolu daba ngokugcweleyo. Ngiyakwazi ukuthi imbiko yokunyamalala kwabantu ivame ukuza ngesikhathi kulembuthano yamazwe omhlaba. Sengilaye abezomvikela ukuthi badingisise ukuthi kungaba lesandla semfene yini lapha. Kodwa ngibalaye njalo ukuthi baphathe lolu daba ngomqondo ovulekileyo. Ngithanda ukuthembisa uZulu labo bonke abangaba bephatheke kabi ngalolu daba ukuthi senza konke esikwenelisayo ukuphenya lolu daba lokubopha labo abangaba bephatheke kusehlakalo lesi.
And to bring all culprits involved, whatever they are standing.
UMnumzana Owen Ncube ngumphathintambo obona ngezomvikela. Udubo lokusilela kwemali emabhanga kanye lokungasetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe solwehlise inani labantu abethekelela eZimbabwe. Iphephandaba elihlonitshwayo emhlabeni wonke jikelele eleBloomberg lithi udubo lwemali soluhlupha kakhulu eZimbabwe ukwedlula kwele Argentina, okulilizwe ebelihamba phambili ngalolu dubo. Abamankampani labenhlanganiso ezisebenzela edolobheni leVictoria Falls bake balobela uhulumende becela imvumo yokuthi babhadalise ngemali yakwamanye amazwe, kodwa uhulumende wakwala lokhu. UChris Gande weStudio 7 uxoxela ukansila weVictoria Falls olilunga leMDC uMnumzana Ephias Mambume ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Nxa sikhangela i-traffic yama-tourists ikakhulu abavela kwamanye amazwe, ye hayi bakhona sibili. Kukhanya kule, because traditionally kule period of the year okuba busy khona. And this is the period. But I see labana esibakhangeleleyo alibana ilizwe lirana li-operator kuhle. Ngabe sikhuluma amahotela lama-lodge wonke egcwele pam-pam.
Manje bona labo abazayo bevela kwamanye amazwe abafiki bethwala nzima ngendubo zona lezo ezokusilela kwemali lokunye okunjalo.
Abantu sebezicabangela ukuthi amanye ama companies seze avuma ukuthatha i-US yona ngwayo. And sokule bureau de change evuliweyo eVictoria Falls. Ungaya khona ngale uvama ukuthola ama tourists belayinile bezama ukuthi bechintshe imali bekwanisa ukuthenga emashop, but in all earnest, abantu abavela kwamanye amazwe bathwele nzima in terms of ukuthola imali yokuthi besebenzise nxa beselizwe lethu.
Sizwa kuthiwa abanye sebenze bekhethe ukuyahlala eZambia bengena nje eZimbabwe ukuzobukela nje impophoma zamanzi ayifolosi. Kuliqiniso yini lo?
Kuliqiniso sibile elipheleleyo nxa ukhangela amanumbers abantu ababe buya ukuzobukela impophoma zamanzi. Labantu kumbe i-occupants esilayo emahoteleni ethu ngangapha kwele Zimbabwe. Kulo mahluko kule difference enkulu kakhulu okutshengisela ukuthi iningi labo liyacrossa nje befuna ukuzolibazisa ngapha on the Zimbabwean side. Bangaqeda khonoko sebecapha besiya spenda enye imali eningi kwangale Zambia. Yikho lapha abalala khona, yikho lapha abaspenda khona imali eningi. So into le kumele ilungisiswe, but ngendlela esikhangele ngayo i-government esilayo kwakatesi ayila ngitsho i-clue kumbe i-idea yokuthi into lezi zilungiswa njani.
Nxa sikhangele abantu beZimbabwe abahlala eZimbabwe bakhona yini ababuya bezobukela impophoma zamanzi njengalokhu kade kwenzakala kweminye iminyaka?
AmaZimbabweans ama-numbers abantu abale capacity yokuthi bevakatshele ezinye indawo zeZimbabwe kuzozilibazisa kumbe uzobona ama-falls siyehle kakhulu ngenxa yokuthi one, i-price kumbe intengo yokungena egedini usiyabona ama-falls siqhele kakhulu, sikhuluma nge-$30 per individual. And imali yena leyo, it's a significant portion of iholo lesisebenzi sikahulumeni. So that means people have got no disposable income anymore. Yikho ama-numbers ayehlile and ayehle kakhulu.
Umnumzana Efias Mambume ngu-councillor we-Victoria Falls ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Herald lithi idale le-ZANU-PF Politburo lizahlangana namuhla ekuseni lapho elizaphatha khona udaba lokuxotshwa komeli we-TV South edale lephalamende. Umnumzana Killer Zivu ngamalunga aleli bandla esigabeni sakhe. Iphephandaba le-Chronicle lona lithi kulondoda ohlaselwe ngomunye owesilisa omthole endlini yakhe elo esifazana athandana laye wabaleka ebhunyumunyu esuka elokitshini le-Papa Fields kobulawayo wayazithela esibhedlela sempilo elimele kakubi. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngiyakuvingelela msakazi we-Studio 7 kanye nabalaleli bakho. Mina ngingukhostela. Hayi, ngiyakwazi abakhuluma la ama-YouTube ezanu ukuthi i-government ayilani nokunyamalala kukadoda. Hhayi, thina nabantu laba abezani PF siyabayesaba ngoba sibabonile bethaya abantu ngamapholisa, sibonile yonke into abayenzileyo. So yonke into sesicabanga ukuthi yibo, ngeke sicabangele i-MDC. I-MDC ayina nokokwenza, ayina skill, ayina mapholisa, sebeyisaba nje ngoba inamasapota, bona banawo amasapota. So ukusaba i-MDC ngamasapota, bona bephethe izikhali, bephethe amasweta, bephethe ama-CIO, bephethe yonke into, bese bethi i-MDC hayi man, siyabayisaba la bantu, siyabayisaba mpela, sibaleka bona njengoba singaphandle. Sithi ngabe mhlawumbe bake nabo bathiye umbuso baphabanye, kunini sibasula ngokubulala abantu? Abathiye beke bephabanye abantu belungisa amaphutha abo.
MaZimbabwe amahle, MaZimbabwe asekhathele kuleli ilizwe, MaZimbabwe asekhathele ngesitha esikuleli ilizwe asibambaneni asibeni muntu munye asiboneni ukuba isitha singenile phakathi kwethu watsho uNkulunkulu kubantwana bakwaIsrayeli eGibhithe wathi ngaphandle kokubanda wonye ngaphandle kokubambana ngaphandle kokumazi uNkulunkulu ayikho inkululeko watsho wathi ngizawomisa umoya kaFaro ukuze wonke umuntu amazi uNkulunkulu ukuze wonke umuntu alazi iqiniso wonke umuntu aphenduke inhliziyo sesikhathele sihlaselwe sesimi ngamazwane sesihleli emezeni siyathunjwa siyabulawa akusela nto enhle yona imali kanye ayikho kuleli ilizwe sithwele nzima maZimbabwe sindawonye sazi ukubana isitha sisihlasela ngayiphi indlela njalo sazi ukubana isitha singasikhipha ngayiphi indlela asibambane neni singene ku-MDC ngiyabonga
Salibonani basakazi bomsakazi weStudio 7 abalaleli besakazi weStudio 7. Ngithi igama lami ngingu-Robson Mngale, ngiseJohannesburg. Into engikhala ngayo kakhulu ngelizwe leZimbabwe ngikhaliswa ukuthi abantu bayanyamalala. Uma benyamalala kabatholakali, abanye batholakala belimele, abanye kababonakali. Ngithi lokhu kulishazo kuyasiyangisa umhlaba wonke ukuthi sizibize ngabantu abaphuma kwaleZimbabwe lapho kunyamalala khona abantu akwaziyo ukuthi kusasa konyamalala abantu kuba buhlungu kakhulu silusizi nalabo abalahlekelwa ngabantu abanyamalala singazi ukuthi bashonaphi hayi kubuhlungu lokho kwenzakala eZimbabwe bakithi sesicela kuye umdala ukuthi engenelele kulolu daba nguye vele osongahlula ukuthi kona kwenzakalani ngaleli lizwe akulungi lutho abantu bakhala ngemali imali ayikho sebehlileka lokudla abantu kayikunzima bakithi
salibonani salibonani mthwakazi kustudio 7 ayi thina siyaphila ngaphela ubani isimo kuphela ukudula eyi akusithwalise nzima eyi abantu laba thina sebesikhathazile ngokuhlala bethumba abantu every time kumbe abafuna abantu bephila umhlaba lo sungowabo ayisebesidinisile izinto ziyadula imali etholakala incane abantu bahola izimali ezincane kodwa kabafuni ukuthi abantu bekhulume ukuthi imali zincane bafuna bethule kuphela bengavele bekhulume somele kuthunjwa abantu ayizani PFC sidinisile
salibonani balaleli mina ngingufani wengcube eBig Elizwe ubuhlungu nalo dokotela othunjiwe uPeter Makombeyi but into kahle kahle mina engiyibonayo ukuthi uhulumende lo kamnani bakwa uyakwazi uye akula omunye vesi ngamgcoba ukuthi lo kwenze why abantu benyamalala emehlweni akhe ethu engelanto ayenza engela action ayenza kudinga kathesi nangu ukuthi abantu bazama ukungcolisa uhulumeni obani abantu abadinge bona labo bantu rayithi nxa kuyukuthi uyabazi abakwenzayo abatholi izwe ngabo futhi kujampa ukukhuluma kuphela bakithi kalowu kadinge abantu labo abayibo babangela khona lokhu nxa kuyukuthi amandla lawo okubadinga ukithi ayizamara kabonakali lanamuthi nampa abanye okambarami bakithi isiwele ngobani uyena lo hulumeni wa
salibonani salibonani bana jongo kadimire Studio 7 ine ngikhuluma lapha ngundlovu weBridge nami nge ngithi futhi ngingene ngikhulume ngo Dr. Lo Magombeza abantu abambona kati mina nyamangala kule number kade zimiye thusela sikhathi sonke zimiye thusela ikhuluma kati government wayengathathi amanyathelo ukuthi iyodingisisa inamba lezo kade zimiye thusela ukuthi yibobani ngokuthi akula muntu othathe ilayini eZimbabwe lingarejistwanga akula indaba leyo isegcekeni leyo ababadinga abantu labo bayabakopha labo kusegcekeni lokhu
Studio 7 ngiyakuphuma egcekeni uke usichazele ukuthi kanti imali yonke le eyenzakalayo ethathwa ukuthi kungcwatshwe umuntu wani ivela ngaphi ngekabani
Labo ge bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela wakho umbiko umlaleli kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Iqula eliphenya isimo sezombusazwe kwele Burundi lithi ukwephulwa kwamalungelo oluntu kuqhubeka kusiba kubi kulelo lizwe ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Elebotswana seliqalisile ukubuyisela iziphepheli zakwele Namibia ezingamakhulu ayisishiyagalombili ezabaleka elizweni lazo ngo-1999 kuze kuqhamuke impi. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Wayengumkhokheli womkhankaso kamongameli Donald Trump ngesikhathi sokhetho, umnumzana Corey Lewandowski umiswe phambi kwedale leCongress izolo yikomiti yezemithetho ephenya amacala angaba adalwa nguTrump. Abebandla eliphikisayo elamademokrasi bebele mibuzo etshiyeneyo, kodwa uLewandowski walile ukuyiphendula esithi uxwayiswe ngumnumzana Trump ukuthi engalokothi. Amademokrasi athi umongameli Trump ulamacala amaningi awadalayo ekhankasela ukhetho lalapho sengumongameli. Ngokunjalo athi uTrump kumele asuswe embusweni. Umbuzo omkhulu ngothi azaphumelela na? Sixoxele ohlaziya ezombusazwe kanye lezenotho umnumzana Kelvin Manduna.
Akulamashuwa bengazama ukuqala sibone bebengahlangananga amademokrasi bengavumelani ngokwabo ukuthi behambele phambili nge-impeachment. Libone abanye oPelosi abadala base-Democratic Party bengafuni impeachment. So khanya ngani increasing numbers of ama-Democrats bayayifuna impeachment. Idubo likhona ukuthi the bar for ukuthola impeachment is quite high, and amboni ukuthi i-evidence yangikhona yokuthola impeachment ikhona. I-report kamula yabuya, it was not conclusive. Wahambe Congress bekungela anything eyi-conclusive ukuthi bengathi bona they can impeach on. Ngokubona kwami
uLewandowski yena ubesala ukuphendula imibuzo esithi umongameli Trump uthe kamelanga ayiphendule. Ubona ngani kungani ekwenzile lokho?
Ngibona ngani abantu njengoLewandowski bakhulume labogqweta, and bayesaba ukuthi ezinye izinto abazenzeyo during i-campaign are illegal. Or sibona abanye behambe ejele through investigation kamula. So ngibona ngani abantu abanjengoLewandowski bayesaba ukuthi bengakhuluma okuningi, bengazivula and make themselves open to prosecution somehow.
Ubona mhlawumbe kugcina kusiba lokuvumelana yini phakathi kwamalunga edale lephalamende elaphansi lelaphezulu elesenethi kubandla lamademokrats bebambana beqhubekela phambili ngalolu daba?
Hayi, amboni bevumelana. Ngoba abanye bathi thatha isikhathi esiningi sikhuluma ngendaba kamula, bebethemba ukuthi umula uzakhuluma something conclusive ebangakwanisa ukusebenzisa against umongameli uTrump. Kodwa sibona ukuthi umula wangikhona ubekhuluma ngani uyadonda khanye ngani ngiyala mashuwa. So kuhle kwafa ngokubona kwami i-strategy sona leso. So abanye bathi sesizame khona ukugwayala asitshiyaneni lalokhu and we focus on ama-election. I think overwhelmingly i-view ethi sihambe siqhubeke siye kuma-elections sitshiyane lalokho kwe-impeachment will prevail ngokubona kwami.
alubana bethe baqhubeka nge-impeachment ubona mhlawumbe ibaphazamisa yini kukhetho lapha abamademokrasi belahlekelwa izihlalo?
Ye, ngiyabona ngani iyaphazamisa. Baba ngumsindo bachitha isikhathi esiningi belokhu bekhuluma ngendaba yele Russia. Russia, Russia nsuku zonke. Bebethembe kakhulu lo mula. So, njengoba ngani sokayalo kwi-Russia, ngibona ngani ngcono betshiyane lakho. Befocus on ama-elections.
Umnumzana Kelvin Manduna ucubungula ezombusazwe lezenotho sixoxela ekhonapha eMelika. Livuka njani izihlobo esithandekayo kumagumbi omane womhlaba, siyaziphetha ke izindaba zekuseni ngengoma emnandi siphiwa ngumfana waseKezi, liyamazi lonke umehlo kaZulu. KoBulawayo lingaba livuka njani, Plumtree kutitshi Cholocho lakhona le eKezi Bainbridge. Bo mehlo kaZulu insizwa ephuma eKezi ihlabela ke kamnandi ingoma yayo ethi emlanjene, sihlephune kudlala de lakhe elitsha elithi Izwe. Singakehlukani ke sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso zokholo lesiKristu zixothoza uhulumende phezu kokuthunjwa kukadokotela Magombeyi lokwephulwa kwamalungelo kaZulu. Lanxa ekulandula ukuthi uMagombeyi uthunjwe nguhulumende, umphathintambo wezomvikela uthi baphakathi kokumdinga. Hayike kwanele, kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-fast 7. Mina lani asehlukaneni, kodwa likhumbule ukubana zikhona eza kusasa phela ekuseni ngo-fast 6. Asihlanganeni ke khonapho. Olivalelisayo ngontungamilinkomo, litshone kuhle.